Inkulungwane lenkulungwane zabantu abezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelela ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohadi. UMnumzana Mohadi uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayicambanga ngebizo igugrawundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esithi uzulu ngeke aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezitshiyeneyo. Uthi ikomitshini ebona ngokuxolelana e-Truth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele mandebeleni.
Headman, Cornhead, who will be coming to you?
Zinduna, Osobho, siyeza kini le khomishini yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma nani. Likhulume iqiniso lingelakuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeni ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
Omahadi uthi ilizwe leZimbabwe seliqala kabutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Maningi ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elintsha kusukela mhla ka-15 ngoLwezi sesineZimbabwe entsha. Njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka-15 Lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Utshalimana webandla leZANU-PF uMnumzana Rabelang Mtshweni uthi uMohadi wethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo uyisithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi yini uyamaiti nguye oseze nguNkulunkulu yeyomfikele nguNkulunkulu endleleni wathi hayi thatha lona.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni uMnumzana Bednico Ncube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha uMnumzana Mohadi esithi kakaza ngcotsho kukhetho eBay Bridge.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president, singazibana o-vice president angikhulu wathetha ubaba apha ngabithi emaphelele sawo ubaba u-KPP1.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo uMnumzana Tshweni uthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo nembala. UMnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisishiyagalombili kanye lezimvu lezinye izipho ezivele kubandla leZANU-PF lakuZulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela uMnumzana Obert Mpofu kanye noSimon Khamoyo kanye namakhosikazi uEngeline Masuku noThembiso Noni. Loba nje uMohadi bethengelwa amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithandi ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwayehlelwa uMongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa ichef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kane ikubona kabili.
Bambe
Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawandeni eGwanda.